kutshona njani zulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo igama lami nguChris Gande sidibana njalo kuhlelo lwethu liphuma lendaba lithona lendaba lamhlanje ke sixoxa lo mnumzana Mojalifa Mugwele owenhlanganiso elwela ilungelo labathengisa imizimba i-Sexual Rights Center sikhuluma ke ngodaba lwe-HIV AIDS Ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga futhi.
Ya, umbuzo wami wakuqala ungasitshela ukuthi udaba lwe-HIV lapha kungani elizweni bathi bona kungani lunganeno lezi nsuku. Ngokubona kwakho kungakusenzakalani nxa ukhangele wena emphakathini lapha.
Imfundiso lenkuthazo yokuthi labo abavele sebephila negciwane baqhubekele phambili bethatha amaphilisi njalo labo abangelalo bahambe bayehlolwa. Sikubonile ukuthi uhulumende labenhlanganiso ezizimele zodwa baqhubekelisele phambili indlela zokuthi uZulu abekwazi ukuthi khona kule nhlelo zokuhlolwa, kule nhlelo zokunikezwa kwamaphilisi. Ngakho-ke lezo ngezinye zezizathu ezisenza ukuthi sicabangele ukuthi yikho okungabe kwenze khona ukuthi labo abakhangelanga amanani bathi khona udaba lolu luyayehla sibili. Kuke waba lohlelo futhi lwe-male circumcision oluphume lwakhankaselwa kakhulukazi nguhulumende ekhuthaza obaba ukuthi bayesikwa izikhumba ngoba-ke kusokubonakela ukuthi osikiweyo isikhumba kumbe osokiweyo ulamathuba okuthi athole igcikwane anganeni kulalowo ongasikwanga.
Ya, siyabona ukubana esikhathini esedluleyo bekungani kuthiwa khona abaphila ngokuthengisa imizimba yibo abayenza ukuthi igcikwane limemetheke. Kungaye kuliqiniso yini lokho?
Akusiqiniso lelo. Lokho ngikutho ngoba mina-ke ngisebenzelana nabo njalo ngibazi abaningi. Abaningi babo bazithi khona beyizithengiswa mzimba. Yibo kanye abakhankasela ukuthi abantu basebenzise amakhondomu nxa kuyiwa indaweni zecansi. And then njalo labo bengabantu bethengisa imzimba bayakwazi ukuthi umkhuhlane njalo igciwane le-HIV likhona. Ngakho-ke abasisi ukuthi bakuthole lokho. Yikho-ke bangabantu abazivikelayo njalo bevikela ama-client abo ngoba ngabantu abafuna ukuthi ku-industry yabo bahlale njalo baphile isikhathi eside. Lo-ke ngumbono wabantu abalokukhuluma nje kuphela kodwa bengelayo imiqondo ebonisa ukuthi yikho lokhu sibili ngeqiniso. Kayikho i-evidence or i-study esiyenziwe yaprove ukuthi ama-sex workers kanye-kanye yiwo sibili aqhubekelisela phambili igciwane le-HIV.
Ngesikhathi esedluleyo kuke kwaba lo daba egudwini lapho kuthiwa khona abantwana besikolo labo kabaphiwe ijazi lomkhwenyana ikhondomu. Ukubona njani lo?
Ye, le indaba iyatshisa. Bayikhulumile abayibo abamelane lazo kwabezemfundiso abe-education, bayikhulumile abamele abazali, bayikhulumile abamele amalungelo abantu. Kodwa-ke ngibona ukuthi kakubanga lokuvumelana okuhle. Inkinga elapha mfowethu yikuthi singeke sakhuluma sicatha ngomino. Ontanga abasesikolo bayaya ecansini. Lokhu sikuboniswa linani labantwana abangamantombazana abazithwalayo bagcine bephuma esikolo. Sikuboniswa futhi linani labantwana abakumele babesesikolo abatholakala bele ma-STIs, ingulamakhwa, kumbe yona ngokwayo i-HIV. Ucansi uyatholakala oyenzakala ebantwini abasezikolo.
Kuke kwaba njalo le nkulumo yokubana emasontweni lapha ezinkondlweni yikho lakho kungani umkhuhlane igcikwane leli selimemetheka khona. Kungakuliqiniso yini ngombono wakho?
Hayi, ngombono wami kodwa-ke ngencubungulo esiyenzileyo thina siyinhlanganiso siye sakhulumisana lamabandla elithile khonapha kobulawayo, sakhulumisana labantu bakhona abangena lapho. Sikubonile sibili ukuthi amabandla, ibandla lingaka lilikhulu, livele line-support group yabantu abaphila negciwane le-HIV. Libuye futhi kube le nhlelo eziningi kakhulu ezokufundisa ngokumemetheka kwaleli gciwane. Ngakho-ke liqiniso ukuthi i-HIV ikhona emabandleni ngoba abantu i-church yindawo yokuya yokuyakhonzela nesonto nje kuphela. Kodwa-ke ngomvulo kusiyafika umgqibelo siphandle sisezigabeni kuningi esikwenzayo siphandle kwesonto. Abanye bengabantu abasemtshadweni bangena emtshadweni bengelalo igciwane kodwa ke sele 10 15 20 years esemtchadweni ayizithola sele igciwani.
Hayi isikhathi so singasavuma ungavalelisa abalalela.
Ngavalelisa abalalela ngisithi khona mhla ka 1 December nje leyo simdlulile kumalanga adlulileyo. Bekulilanga lapho esikhumbula khona sithi khona i World AIDS Day. Ithi khona ke mina kubalaleli AIDS kungukuba le HIV kakuthi ukuthi ilanga lakho lokufa sekufikile. Hayi bo abantu kwabalandele inhlelo zokunatha kwamaphilisi i-HIV isinqotshiwe.
Hayi kwezwakala. Hayi sibongile kakhulu ube lelanga elihle.
Siyabonga.
Okay, bye. Loke bekungumnumzana Mojalifa Mgwele olwela ilungelo labathengisa imizimba i-Sexual Rights Center. Besixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba.